Siyabonga Kips Dube, siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lePeople's Democratic Party lithi liyasuthiseka ngohlelo lwalo lokuhlangana lezakhamizi zakobulawayo.
Abantu bazondile ukuthi ama-MPs abo kobulawayo baxotshwa nguTsvangirai wanika ama-seats ethu kuZanu PF.
Umanispala wedolobho leHarare uthi useqalisile ukudiliza amasonto angakhiwanga ngokusemthethweni. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi umbhuqazwe wegugrawundi uzahlala usemlonyeni wabaningi.
Kulula bantu bonke nje eZimbabwe ba-export kuthi kuleyo nto ye-corruption njalo, kodwa-ke yinto embi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lePeople's Democratic Party lithi liyasuthiseka ngohlelo lwalo lokuhlangana lezakhamizi zakobulawayo. Leli bandla liqhube lolu hlelo edolobheni lakobulawayo ngempelasonto lapho inkokheli yalo ebalisa umnumzana Tendai Biti, umkhokheli, umsekeli wakhe umnumzana Sam Siphepha Nkomo, unobhala jikelele umnumzana Gordon Moyo kunye lenye inkokheli. Sixoxe lo mnumzana Sam Siphepha Nkomo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sikale ewolu okuthiwa yi-hideout where we had about 500 people. Sasuka lapho saya eChabalala, uyaphansi eChabalala, ewolu yeChabalala. That wall also was full. Sasuka saya eNjube, the wall was full. That's my constituency. From there, sagcina siseNkulumane, it was overwhelming. So we spent the whole day doing that.
Manje ngokubona kwenu kuhamba njani, kuyathembisa na ukubana uZulu uzalivotela?
Kobulawayo Chris, kungavotelwa enye iparty ngoba iparty engizibonayo ezingaba khona yiZanu leMDC kaTsvangirai, hayi lezi ezinye, hayi kobulawayo, hayi. So lezo zombili iZanu leMDC kaTsvangirai, MDC kaTsvangirai yawina ngesikhathi sethu, but kathesi abasoze bawine. Bulawayo, they've lost it.
Yona injongo yenu yokubhodabhoda lapha ebingiyani?
Bekuyi-consultative meetings ngoba i-idea yethu ikubana fanele sihlale sibe on the ground consult, sizwe ukuthi abantu bathini, bafunani. Abantu bazondile ukuthi ama-MPs abo kobulawayo baxotshwa nguTsvangirai wanika ama-seats ethu kuZanu PF. They are angry. So injongo yethu kakhulu ukuthi sihlale si-in-touch nabantu njalo njengeparty ebunjwe kulumnyaka ophelileyo. We still need ukuthi sibe nama-structures. That's why ama-consultative structures lebesiwabona ngama-structures sibili, not rally, hayi ama-structures. So ungabona singenisa eholwini abantu abangu-500 ama-structures, then kuyasisuthisa lokho, but we need much more than that. And owesibili kuyinjongo yokuthi ngo-March, at the end of March, siyabe sesikhethisa ama-shadow councillors. So as a result, yikho siboda kwenzela ukuthi end of March ama-structures wonke asebe-ready ukuthi bavotele ama-shadow councillors throughout the country.
So lo-ke ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo, umsekeli kamongameli webandla lePeople's Democratic Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umanispala wedolobho leHarare uthi useqalisile ukudiliza amasonto angakhiwanga ngokusemthethweni kuleli dolobho. lokho kulandela ukudilizwa kwezindlu kumaviki amalutshwana asanda kwedlula ezithiwa zakhiwa ngokungekho emthethweni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele ukansila walele dolobho umnumzana Thamsanqa Hadebe othi yena abadilizelwa izakhiwo lezi bebephiwe ithuba lokuzidilizela kodwa abenzanga lokho.
Kathesi kade sekungene kuma-illegal structures afana lama-illegal churches laba kade befake amatende abo ukuthi bangenele khonapho ngendaba yokuthi izitende kathesi azikatholakali kangako ziyaswelakala. So yikho okwenzakalayo kathesi. Then silokunye okufana lama-illegal building site like ama eco cage booth lawo angekho emthethweni la laba abazama ukuzinceda ngendaba ze business ama small medium enterprise people like abama eco cage la laba abazama ukwenza izinto ze hardware uma spaces around dotted around Harare.
Nqali yena umunicipal ehamba lapha ungasichazisela ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyadilizwa yini konoko kutsho?
Okwenzakalayo yikuthi kuqala kwake kwaba le ncwadi laba bantu banikwa izincwadi zama 48 hours ukuthi basuke, then bangafika after those 48 hours bengakasuki kulapha abadiliza khona bafika vele sebephonga ukudiliza.
Alo-ke ngumnumzana Thamsanqa Hadebe ukansila wedolobho leHarare. Udaba lokuhuga abantu ngamanga bethenjiswa imisebenzi kwamanye amazwe selufike kusibanga esesabekayo kulandela ukubotshwa kwabomama abayisikhombisa ngolwesihlanu. Intatheli zindaba e-Studio 7 uMark Peter Ntambe uke wafika emkhosini obuqoqwe ngumkhokheli wesigodlo sommeli wele Melika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas wasethulela udaba olulandelayo.
Emazweni akhe wabalulelwe ngumqondisi wohlangothi olubona ngobudlelwano lozulu kwalesi sigodlo unkosikazi Karen Kelly, ummeli wemelika eZimbabwe uambassador Harry Thomas wazise umhlangano wezifundo owe-Hope and Fair Lecture Series ukuba lolu dubo soludale kakhulu indleko ebiza amabhiliyoni alikhulu lengxenye 150 billion United States dollars emhlabeni jikelele, njalo inani elifika kumashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% labantu abahlukuluzwa kanje lingabesifazana lamantombazana. Unkosikazi Samkeliso Gono ongumqondisi obona ngokuthuthukiswa kwemisebenzi ye-Women's University in Africa uchasisa ngokuqakatheka kwalo mhlangano.
Yikho ke khathesi silethe intombazana yeZimbabwe uRindai Chekerwa osebenza ku-organization ethiwa Inhuman Trafficking.
U-ambassador Thomas uthi eleZimbabwe lalo lihlaselwa njengamanye amazwe omhlaba, njalo lisetshenziswa ukuthola abantu bokuya kwenza izigqili, liphinde lisetshenziswe njalo njengendawo yokudlulisa abantu abasiwa emazweni ajeneyo, ikakhulu kulabo abasetshenziswa njengezigqili zokuthengisa imizimba leminye imisebenzi engaqondakaliyo. Ethi abantu abahleli emngceleni lamanye amazwe, ikakhulu amazwe afana lezansi ye-Afrika, Mozambique, leZambia, ikakhulu abesifazana lamantombazana basengozini enkulu yokubanjwa ngamandla ukuphila ngokuthengisa imizimba yabo leminye imisebenzi ejeneyo egoqela yasezindlini kunye lokuthandana labatsheli bamarola amakhulu amagonyethi. Umqondisi wenhlanganiso ye-Inhuman Trade unkosikazi Rindai Chekerwa uthi udubo lolu lukhulu eZansi Afrika lapho amaZimbabwe atholakala khona kanenginengi egcina njalo esetshenziswa ukuthengisa imizimba ngokusilela kolwazi. Unkosikazi Gono uthi injongo yabo ikuxwayisa ukuba abesifazane ikakhulu beqaphele inkinga ezinje bengakangeni kizo.
Zamuthi siyenze ithiwa i-awareness ukuthi eZimbabwe abantu bakwazi ukuthi kule zinto ezintsha silama okuthiwa ngama-cross border lawo abachathiswa ngomalayitsheli. Antu mzwile khuluma ukuthi omalayitsheli laba babuya bathi ufuna ukuya ngaphi, sikulayitshe thina sihambe nawo, bagcine sebesiya kuphosa emasimini uzabe esetshenziswa njengesibharo ungaholi ungahli.
Iningi labantu libikwa likhugwa ngokuthenjiswa imisebenzi efana lokusebenza emavinkilini alungisa inwele, ama-hair saloon, ama-massage parlor, ama-modeling, ama air hostess leminye imisebenzi begcineke bewela kiyo kubangelwa ukusilela kolwazi okudubeka lokusilela kwemisebenzi kuleli. Ngomnyaka ka-2014 abesifazana abeZimbabwe abangamathumi amabili lambili 22 bahugwa ngalendlela besiwa eSaudi Arabia bethenjiswa umsebenzi wezindlini kodwa abacina besetshenziswa okungayisikho. Abesifazana ababangela lokhu bacina betholakala bengelacala. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lomhlonitshwa unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumphathi intambo kahulumende obona ngamabhizinisi amancinyane njalo osanda ukuthola isicoco sokuba umkhokheli olohlonzi eseLeadership of Excellence Award in SMEs and Entrepreneurship Development emkhosini wokunaza ilanga lamalungelo abesifazana ele International Women's Day. Qala ngokusichasisela ngokwenzakala kulumkhosi. Siyalamukela kuhle.
Ngiyabona. Sibe lelanga elihle kakhulu. Sibe le lomhlangano wabomama abayenza imisebenzi ekhanyayo. Kwaba labo mama abathiwe ama awards kule kuzindawo zabo. Mina ngibe ngomunye wabo ophiwe isicoco. Kumbe ophiwe iaward for being a leader of excellence in SME and entrepreneurial development. Ngizizwa ngishonitshwe kakhulu ngalokho. Ama-banks labanye omama sihlangene e-Middles ba le-breakfast sithokozelela i-International Women's Day. Besikhokhelwa ngu-Dr. Jinya owe-MBCA Bank. Labanye nje abebekhona sibaningi. Sathokoza kakhulu. Saxoxa ngokuthi omama bona sivele sibili senzani. Umama ophumelelayo uphumelela esenzani. Njalo ama-banks labanye aba omama sebephumelele. Bangenzani ukuthi sincedane sixhasane ukuthi umuntu ongumama aphumelele.
Singathi eZimbabwe lingaphi kathesi ekufezeni izinqumo zomanyano United Nations. Singathi baningi yini abesifazana ababa lezikhundla kwezombusaso.
Singathi ye abantu bayazama ukuthi babe khona but siloke singakasuthiseki ngoba ku cabinet omama singu-4 kuphela. Uthola ukuthi eParliament sesithe xaxa ngenxa ye proportional representation but omama abaningi lokho besehluleka ukuma ukuthi bakampene bawine ama election ngoba igame yakhona i-rough njalo iyadula. Omama abaningi abala mali njalo baba too busy ukuthi ba campaign. Sizathola futhi ukuthi ezikhundleni zama permanent secretary langaphi ngapi kusasilela but we are working on that. Okungithabise izolo yikuthi omama beZimbabwe lapha abakhona bebamba izikhundla basebenza katalala and they are really making a dent. Omama bakuma business, omama basemabhenki, omama bakuma-parastatals, omama abaphethe izikhundla ezijiyeneyo benza izimanga eZimbabwe. Kungekho omama angikhona ukuthi iZimbabwe ngabi lapha ekhona namhlanje.
Kodwa ikusasa liyibona injani eyabomama elizweni?
Omama eZimbabwe bayathuthuka kakhulu. Ungaze ukhangele ezikolo. Ezikolo kathi silapho ukhangela i-enrollment yezikolo zethu. Uzathola ukuthi abantwana abangamankazana yibo abasebenzisi babaningi kulabangabafana. Labapasayo amankazana abamaningi. kanye kulamajaha bese kuncipha nje lapho sisiye university ngoba lapha sebesukuthi baswele izimali ngoba bangabafana uyabona ukuthi ubaba uya kuyathengisa inkomo athi ngcono ngifundise indlalifa kulokuthi ngifundise lo oza kuya kwenda anotice abantu but lapha sokubuya ku politics lapho ngibona ngani hayi isiba ngasesefide isiba ngasesefide kakhulu kuyangikutsho ukuthi omama sike sincedisane labo ukuthi bangene ku politics bangene ku parliament bangene kuma councilor kodwa i constitution yethu iyabakhuthaza kusasilele nje ukuthi kube lokubambana ukuthi singene ezikhundleni zamapolitiki but ikusaza mina ngiyibona ibright ngoba omama sesilokubambana sesilokuzwisisa njalo abasikhokhelayo kakhulu ukanya bayafuqa sibili ukuthi omama baphumelele umama wethu first lady is doing very well ukuthi asincedise ukuthi omama basizakale ukuthi ba participate ku economy njalo ba participate la ku policy
leyo balaleli bekuyingxoxo nonkosikazi Sthembiso Nyoni ongumphathi ntambo kahulumende obona ngamabhizinisi amancinyane lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lapho unkosikazi Nyoni oza sichazisela ngomsebenzi omkhulu awenza esigabeni asimelayo esenkayini North esokuthuthukisa ezemfundo. Lilami uSthandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, ubelela ngelihle. Okwezemidlalo lamhlanje, ukwethulwa kwembiko ethi kuleziphathamandla zenhlanganiso yenguqu ebeziphatheke kuhlelo lokufumbathiswa kuthengiselwana impumela yenguqu sekuchiye ezomdlalo wenguqu zikusimo esibi kakhulu eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwedi kwezemidlalo uCassius Jays Simanampofu.
Ya lezi ngathi izindaba ezimbi kakhulu kwezemidlalo ngoba into le iyenzakala siyakhumbula sonke iAsia Gate leyo yabo Andretta Ishaya labanye abaningi ayesenzela kumsindawo njengalezo khona lapho seyiphinde yavela kusho ukuthi indaba yakhe lana uAndretta ngoba uphakathi kwendaba leyo khona manje futhi wayengazange ayithile lokhu sokusenza kube ubufakazi obukhulu ukuthi leyana into eyayiyenziwa ukuthi uyenze ekuqaleni eyala wayeyenzile ngempela. So lokho kubisela umdlalo wezenguqu emuva hayi wezenguqu kuphela kodwa sisiphana nje yonke imidlalo noma yaba yicricket noma yimabulendi kufika nematch fixing njengaleyo hayi kuba nzima ukuthi ibhola liye phambili kuba nzima ukuthi imidlalo yonke iye phambili into embi kakhulu kuyabenza.
Akulula yini nxa sikhangela udubo olukhona eZimbabwe lokusilela kwemali ukuthi iziphathamandla zemidlalo ziphiwe imali bese zisenza kungethembeki konoko?
Kungaba ngokunye ukunganikusho kwezomnotho kodwa ke ngoba bona laba abantu abathola ezemali bethengisa imidlalo bezama ukudingisa imidlalo ayisuba kodwa phela abahlupheka so khokhana kulula bantu bonke nje ezizimbabwenzi lezeworld ba-export kuthat kuleyo nto ye-corruption njalo kodwa ke yinto embi ngoba kakhulu ma sikhangela kumdlalo wezifa kulidership yezifa sikhane ukhathiniwe njengomuntu osanda kungena ebhoreni ungena aze abe ne-record embi ngokushesha kusho ukuthi kuba nzima sesiyele emuva sisaba ngokuthi mhlawumbe wasponswa ukuthi azawini abelaphana ukuze bathole indlela yokungena ngayo kunzima abantu bonke nje into yakhona ngathi laye baphathi kahle abalandelise umdlalo.
Alo ke nguCassius Jays Simanampofu ingcwethi kwezemidlalo obekhuluma leStudio 7 ecingweni eseSouth Africa eJohannesburg. Ukuphetha ke indaba zethu zalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Ibandla lePeople's Democratic Party lithi liyasuthiseka ngohlelo lwalo lokuhlangana lezakhamizi zakobulawayo. Umunicipal wedolobho leHarare uthi useqalisile ukudiliza amasonto angakhiwanga ngokusemthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilayo.
I've been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.